Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 Nhlolanja 2021 ngoTatsedi Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje,
even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawa abantu makhaza kini. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe.
LeZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola icoronavirus eyama-vaccines wohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungekedluli umhla ka-15 lenyanga kaNhlolanja.
Besaba ukubana ngokhetho oluzayo bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeache bempanishele udaba lolukajournalistic uzothumela abalandeli bakhe njalo.
Iqhubekela phambili lithoniswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Selidlalela phansi kwabangamashumi amabili ababulawa yi-COVID-19 eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Izolo kubhubhe abalishumi lane bebulawa yileli gciwane. Ngokuhle kwakhweza inani lasebebuliwe lilolu bhubhane elizweni kwaba yiphezu kwenkulungwane iyodwa 1353. Kunje sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,781 asebetholakale belegciwane leli elizweni asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu 29,289 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.1 million ababanjwe belegciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. LeZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola icoronavirus eyama-vaccines yohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungakedluli umhla ka-15 linyanga kaNhlolanja. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu ekhuluma lentatheli zindaba ngokuphume kudale likahulumende elekhabhinethi izolo. UNkosikazi Mchangwa uthe inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization ibavumele ukuthi ijekiseni le-Sinopharm lingasebenza ngokusemthethweni njalo ilokuphumelela okungedluli isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa kusiya kwayisiyagalombili ekhulwini 76-86%. Wengezethu uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthola amanye ama-vaccines emazweni agoqela ele-Russia, India lamanye. Uhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loNkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle njalo emela ubulawayo kuleli dale.
Isenzi lesikuyo esibili singakhangela ukuthi isiafekthe kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ingani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first i-COVID yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angawufunda from the last time. So gathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma-communities ungakhangela ukuthi i-report ekade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove, I mean ngokobulawayo bekhulumela ukuthi eSongrove hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi bathula abantu abalutshwana kimi kuthi ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because iyabe ingala mali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke
unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedalela eParliament ebona ngezempila kahle njalo emela ubulawayo kuleli dale. Le kubekela phambili luthonisiswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment olusungulwe izolo. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela ukushotshozela udlakela lokuzama ukuhluthuna amavoti kukhetho lwanyakenye laloba sewaphuma esikhundleni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Abakhokhela ukutholiswa kukaTrump ababizwa ngokuthi ngama-impeachment managers abakhokhela uSenator Jamie Raskin bakhanya bechaye kwazwela izolo lapho abachaye kwabonakala ukuba kumele kuqhubekele phambili ukutholiswa kwamacala etheswa uTrump. Kodwa-ke uMnumzana Bruce Caster Jr. omunye wamagqwetha kaTrump uchothoze kakhulu ngamalunga ebandla lama-Republicans kanye noTrump abathi kade engalungiselelanga ngemfanelo ukuhlaziya ukuba uTrump engethiswa amacala lidaleleli engasekho esikhundleni sikamongameli. Lokhu kwenze ukuba elinye ilunga lesenate elimele ibandla lama-Republicans liguqule imicabango yalo livote labanye abakubandlaleli abane ukuba uTrump athoniswe loba sewaphuma esikhundleni sikamongameli. Amalunga edale lesenate angama-56 bavotele ukuba uTrump athoniswe amacala abhekane lawo. Odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uMnumzana Washington Jamela uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga edale lesenate.
I-impeachment leyo kufanele iqhubekele phambili ngoba yena esesengumongameli uwonile kakhulu njalo njengoba sizazi ukuthi kwelemelika isigwebo so sikamongameli mayephule umthetho iyo yona i-impeachment leyo ukuthi akhutshwe esihlalweni mayesesihlalweni kodwa-ke ma laba abemthetho ama-lawyers bathi maye kuwukuthi sephumile esihlalweni isigwebo kungaba yukuthi avinjelwe ukubana aphinde azame ukuthola isikhundla sobukhokheli elizweni. So ngokubona kwami ngibona ikuyimfanelo enhle leyo ukuthi lamanye amazwe afana la akithi khona lapho esivela khona kufanele bakubone lokho ukuthi uba ngumongameli akutho ukuthi uzungaphezu komthetho.
UJamela uthi akumangalisi okwenziwa ngabalandeli bebandla lama-Republicans
besaba ukubana ngokhetho oluzayo if bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeache bampanise bempanisele udaba lolu lukaJanuwari 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo ukuthi balwisane nabo laba abazabe bevotele ukuthi a-impeachwe. So yikho abakwesabayo khona lokho kodwa iqiniso balazi ukuthi uTrump wephula umthetho ngoba okwenzakala ngoJanuwari 6 kwakuyingozi enkulu kakhulu even nakubo.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kwelemelika.
Okukhona lapha yikuthi kube yi-statement sokuthi khona upresident omunye ozangena eminye iminyaka ezayo bazarefera khona lapha kukho khona lokhu. Mina ngangila ndaba lawo la ama-Republicans angathi adonsa inyawo kumbe azavota against kodwa ke nxabe senza njalo kubabeka egcekeni lokho esithi thina kuba exposer ukuthi khona kuyababeka egcekeni ukuthi akulanto abalayo lapha ngombuso lo ibandla labo liphongulandela kuphela uTrump licimezile.
Ukutholiswa kwamacala ethiswa uTrump kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili namhla abaphethe udaba lolu bezethula ubufakazi bokuthi uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe mhlaka 6 zibandlela lonyaka ukuba bangene ngenkani eCongress bevimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Umnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats wanqoba uTrump okukhetho olwenziwa ngolwezi nyaka enye, kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebuywa nguBiden labanye bakhe. Akula bufakazi oveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Ulive Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forums khanyela ukubhekane labeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Iziphepheli zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu ezihlala kweleBotswana sezibhekane lodubo lokuphindiselwa ekhaya ngaphandle kokuthanda kwazo ngemva kokuba zilahlekelwe yisicelo sokuthi zingabanjwa ngamandla ukuthi ziphindele ekhaya. Intethele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iziphepheli lezi ziyala ukuphindela ekhaya ngesikhathi abanye babo babuyela nyakenye. IBotswana yaphindisela emuva amakhulu amane eziphepheli zeZimbabwe ekuqaleni komnyaka ka-2020. Abanye abafana lomnzana wasuthibi basala ngemuva belwisana lokuthi bengabuyiselwa ekhaya, kodwa sokumgceke ukuthi indlela eyekhaya isivuthiwe ngemva kokuba inhlanganiso ibona ngeziphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees iyale isicelo seziphepheli ukuthi ziqhubeke zihlala kweleBotswana. Uthibi uthi sebetshelwe ukuthi akula indlela, kodwa belobe izingwalo ezitshengisa ukuthi balesifiso sokuphindela ekhaya.
AmaZimbabweans sonke bathi sonke akula muntu oyi-1 ongamita onganikwa international protection. Ngani ngoba iZimbabwe isiraiti basho njalo abe United Nations. Bathi khona asikwanisanga sonke sesiqalisa ukubhala ama voluntary repatriation forms.
Uqhubeke esithi konke lokhu kwenzakala noma nje bebhalele i-UNHCR ukuthi ibona kabafuna ukuphindela eZimbabwe ngaphansi komumo okhona.
Thina abanye asilani lani ekhaya. IZimbabwe ezositela ukuthi no, sizalinika imali, sizolilungisela izindlu, but ibengala imali kathi sikhule COVID. Abantu bayafa ezibhedlela.
Iningi yeziphepheli enkampeni yeDukwi engaphandle kwedolobho leFrancistown ngabasekeli bebandla leMDC ababalekela udlakelo lwaqhamuka ngokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Umnumzana Chibi uthi bazimiselele ukuphanyeka udaba lwabo imthethwandaba umzamo wokugcina ukuthi bangabuyiselwa eZimbabwe.
Sonke lapha vele makuyikuthi vele singazuza iloya singaye emthethwandabeni. Siyokuza ukuthi ma kuthiwa voluntary kuthiwe kuthiwa voluntary yinto enjani, because thina ngolwazi lwethu voluntary yikuthi umuntu uyazinikela yena ukuthi ayi madoda ngiyacela ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyokwakha umuzi wami lapho engangakhe khona, because izilwane zonke aziseko sezaphela sibe sesibuyele ekhaya, yiyo kuthiwa yi-voluntary.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yona ithi ikhangelele ukuthi iziphepheli ziphindele ekhaya ngoba isimo sesiguquyile. Lokhu umbono kahulumende weBotswana kanye lenhlanganiso ye-United Nations High Commission on Refugees. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ubona nje wethi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Ilizwe leMelika lithi likhathazekile ngokuthi ibutho leBemes lihluthune umbuso kulelo lizwe. Ibutho leli selibophe inkokheli yebandla elibusayo eleNational League for Democracy kanye leyabantu Makhaza. Inkokheli le igoqela u-Aung San Suu Kyi, lomongameli uWayne Mint, abaphathi ntambo bakahulumende, osiba lukhulu, abamabandla aphikisayo, abalobi labalwela ilungelo loluntu. IParliamente yeBurmese ibikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo wakuqala selokhu ilizwe laya kukhetho lapho ibandla leNational League for Democracy, iNLD, elanqoba ngokwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini, i-83% kuleli dale. U-Aung San Suu Kyi, okhokhela i-NDL, uphethe leso isikhundla kusukela ngomnyaka ka-2015. Inkokheli yebutho leBurmese inqabile ukwemukela impumela yokhetho, isithi kwakulokuqilibezela njalo igombolozele iPhalamende yahluthuna umbuso, isibona ukuthi umbono lo awusekelwa ngabaningi. Ibutho leli lazise kumabonakude ukuthi yilo elikhokhelayo ngaphansi kwesimo esiphuthumayo, ise-state of emergency, njalo lithi isisekelo somnyaka ka-2008 siyabapha imvumo yokwenza lokho. Selihluthune ingatsha eziningi zikahulumende, lamisa inhlelo zabomabonakude, njalo selikhahlamisa inhlanganiso ezimela abantu. Ibutho leBurmese seliphe umbuso kumkhokheli walo u-Senior General Min Aung Hlaing ngesikhathi lisabambisane umbuso lezisebenzi zikahulumende, ibutho leli belikhonya kwezombusazwe. Isisekelo sombuso selizwe leBurmese siyavumela ibutho ukuthi likhonye kwezomvikela lokwenzakala elizweni, njalo amasosha aphiwa ezinye izihlalo ePhalamende. Umongameli Joe Biden usekhuthaze amazwe omhlaba ukuthi amanyane ekukhuthazeni ibutho ukuthi lekele elikwenzayo, likhulule labo ababotshiweyo, livule indlela zokukhulumisana, njalo lingasebenzisi udlakela ebantwini. Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe kufanele inkokheli yebutho leBurmese ihloniphe intando yabantu belizwe lelo, yona eyacaca ngokhetho lukaNovemba 8. Wengeze wathi eleMelika, limi labantu beBurma bona abafuna inkululeko, umbuso okhululekileyo lenqobekela phambili. Ugqibe amazwi akhe ngokuthi ibutho kufanele libuyisele emuva lokho eselikwenzile.
Lapho ke belilalele udaba oluvisa imibono kahulumende weleMelika.
Ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvalwa kwelizwe phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kungaba kungesinye sezizathu ezibangela ukungawi kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika. Abaphatheke kumsebenzi wokuthengisa lokuthenga idola leMelika emgwaqweni bathi kulempawu ezikhomba ukuba ngabe ilizwe lingavalwanga, ngabe isisindo semali yelizwe sesehle kakhulu kule ngcosana eyenzakale kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Ke sizwe imbono kamnumzana Michael Mdladlandiweni, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo, Vendors and Traders Association.
Ya isisindo semali eZimbabwe siyehlile kancane nxa siqathanisa ledola leMelika kuvike phelileyo. Nxa ngibale kahle siyehle nge 0.something% ekhulwini, sokutshengisa ukuthi kungani kulokunyikinyeka komnotho kancane. Nxa sikhangele ku-black market, umkambo abantu abamnyama laba bathengisa ezidaladeni imali, namhlanje bebesibe bebala abo 108 nxa uyenza lokho bathi iziphithi. Laba batshintsha nge-equocation bebesithi 100 RTGS. So ngingathi ku-black market akutshintshanga kangako, but official ye-RBZ rating ibonile ibe isithi 81.79. So iyehle kancane impijana kwenzakele khona lokho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuvalwa kwelizwe yikho okubangela ukuthi imali yakwamanye amazwe ingadingakali kangako, bese kubangela ukuthi isisindo sayo singehli.
iqiniso yikuthi kusukela kwagwetshwa i-lockdown amafektholi amaningi avaliwe ye kulamavinkili kumbe izitolo ezithize ezivulwayo kodwa phela abathengayo ama-customer bebalutshwana imali ikhona engaphandle njengesukwane kodwa ichiphile ngoba abayidingayo singathi khona ngesikhiwa i-demand yakhona abayidinga balutshwana kakhulu
Undiweni uthi ezitolo lapha imali esetshenziswayo yehlukene kakhulu ngoba imali yohlobo lwebond ayitholakali lula njalo intengo iba nganeno nxa umuntu esebenzisa imali yemzini
Engunanzelayo ukuthi abantu bayahlanganisa nje kule ngathi i-multi-currency naleyi but kukhanya ngathi kakhulu sokukwanda ebantwini sokuyidola laseMelika elikhanya livamile nxa ungena ezitolo okunye futhi kuyikuthi i-bond liyahlupha kakhulu ukutholakala i-cash naleya kule liyahlupha kakhulu yikho-ke uthola ukuthi abantu abaningi sebesebenzisa idola laseMelika bakhona njalo abasebenzisa iRand kwezinye indawo kodwa kukhanya sokuvame kakhulu idola leMelika but ngokunjalo kodwa-ke siyazi ukuthi abantu abaningi imali vele kabalayo so laba abalayo babatholakala bethenga ngedola leMelika kodwa-ke imali yona vele nje elizweni iyakhathaza kakhulu ebantwini
lokhu kugcizelelwe ngungwenya othi impela intengo inganeno nxa umuntu esebenzisa imali yakwamanye amazwe
ye abacubungula ngezomnotho labasebenza lebhenki enkulu i-reserve bank omnumzana u-Eddie Cross sizwa bethi bona umkambo wemali yangaphandle emabhenki usebenza kuhle kukhanya imali yakhona nxa usukhangele emaphepheni amaphephandaba ikhanya ichipa ngoba ungaze uye ezitolo intengo ngemali yangaphetsheya ama-prices akhona angathi aphansi angathi athobekile ukwedlula imali intengo esetshenziswa ngemali eyeZimbabwe
umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wasungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe nyakenye okwabangela ukuthi isisindo sedola leZimbabwe esasesehla ngesiqubu sibe nganeno kunye lentengo ezitolo
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokwenqabela ukuthola icoronavirus eyama-vaccines njalo akhangelele ukufika elizweni kungekedluli umhlaka 15 lenyanga. Inkampani kahulumende weleSouth Africa ibona ngokulawulwa kwemingcwele i-Border Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcwelele ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. Luqhubekela phambili luthoniswa udaba lowayengumengameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.